sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolosibili mhla ka 23 kuNtulikazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezizimeleyo zithi kumele kuvikelwe bonke abaza kwethulela izinduna obufakazi ngokwenzakala ngesikhathi seGugurawundi. Zikhala ngendlala izakhamizi ematopo esabelweni seMathebeleland South. Ukulabatsha abaningi asebefisa ukusuka eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele kuvikelwe izakhamizi eziza kwethulela izinduna ezabhekana lakho ngesikhathi seGugurawundi lapho kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezimbili 20,000 i-5 Brigade enkabazwe leMathebeleland eZimbabwe lisanda ukuthola uzibuse. Inhlanganiso lezi ezigoqela e-Save Mathebeleland Coalition zithi abantu abaningi ezabelweni lezi lokho besesaba isikhathi seGugurawundi ngakho ke kumele bevikelwe imithetho yelizwe ukuze bekhulume lezinduna bekhululekile. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lokuhlolisisa okwenzakala ngalesi sikhathi. Akwaziwa ukuba uhlelo lolu luqala nini njalo lokuthi bazatholani abalezihlobo ezibikwa zabulawa ngaleso sikhathi. Sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Busani Sibindi okhokhela inhlanganiso yeSave Mathebeleland Coalition.
Okuqakathekileyo ukuthi abakhokheli abakhona kulama traditional leaders ayibovela abakhona abayinsika yesigaba seMathebeleland balomlando omkhulu kakhulu ukuthi bekhulumela abantu babo bese kusiba lamanye nje ama inhlanganiso ama organizations labakhokheli ama local leaders. This is the first step of abantu kumele beqase behlangane kusuka lapha laba abayibo bayenza lombhuqazwe bona kabazivutele ngokuthi bona bafuna ukubuya isikhathi bani babizwa sokungena kuwo wonke ama processes ke sebe engagewa ukuthi right lokhu lalokhu ngoba kahle kahle nxa sikhuluma kunje kule ndaba zama reparations okumele zikhangele kule ndaba ze cleansing kule cultural practices okumele zenzwe zokuhlinza ukuthathwa abantu laba behambe beyincwajwa kuhle lana akumelanga into yakhona ibe into engaphekwanga yaphelela engapingekeli ukupheka iphelele iyahlala ihlupha ihlala iphenduka
lina njengenhlanganiso lokubona njani lokho okuqhutshwa yigovernment.
Ama hearings lawa okokuqala kawanike ama guarantees abantu ukuthi bazaba protected from any interference ngokuthi bekhuluma ngokwenzakalayo kuhle ngoba nxa kuthi asekhona ama hearings okwesibili kumele kube le formal act of parliament eba acknowledgement yokuthi into enjalo yenzakala kungabi ukuthi ubani ukhulume ngesikhathi enebusa kumele kube yinto evunywa iParliament eZimbabwe ukuthi bekhona njalo futhi kunjalo ke akunikwe lama protective guarantees abantu ukuthi they will not be victimized nxa sokusenzwa into enje.
So kodwa uzaphumani kolapha phela baye badivela kuphumile nje.
Thina sifuna kuphumeni. Mhlawumbe umbuzo kumele sizibuze wona thina ngoba angithi abantu abalo problem yithi. Kufana lokuthi intombazane ngakuyizithwele ekhaya, abantu bephikisisa imuli ye decider yona ukuthi iyahamba yemthiya khona le kumbiyenzani. Laba abantu nxa sebesiyabizwa ke sebebuya, sebezanikwa ke isikolo sabo. Angithi kuba njalo. Thina yithi insika.
Lifunani, lifunani kona bo sifuna kuphumela.
Uma uthi sifunani, nxa usitsho as abantu bakithi, mbona ngazathi it's a collective wish yokuthi indaba le ilungiswe, ilungisiseke. Ayikhona phongulungiswa nje, ilungisiseke. So uzathola ukuthi lati kunje siproducile elethu i-paper, standpoint yethu ekhangela step by step. Ukuthi ingaba abantu nxa bengayinelisa nje ukuthi beyinanzele bengayithatha ethole ebulenjini www.mathebeleland.org sizayi-uploada abantu bese bekhangela labo sebe-inputa abakubona ngazathi kungabe lakho kukhangela ngoba it's a collective effort esingakufisiyo thina ukuthi kusiyafika 10 years laba abantwana sesibazele bebelokhe bebiselwe emuva izinto osokumele zilungiswe.
Lo mnumzana Busani Sibindi umkhokheli we-Save Mathebeleland Coalition obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese New York khonapha eMelika. UGibbs uphinde waxoxa njalo lenduna umtshana Khumalo okhokhela uhlelo lokukhomisana umlotha ngegugurawundi.
Izinduna lezi eziya kulolu hlelo zatrenwa. Batreniwe ukuthi bazakwenzani ngabantu abangafuni ukukhuluma phambi kukaZulu, ukuthi bazabaphatha njani labo bantu abangakhululekiyo ukukhuluma ukuthi bezwe, ngoba kuvele kuyayangisa khonokho ukuthi umuntu atshele abantu ukuthi mina ngadlewulwa. Kuvele kuyayangisa. So kunamalungiselelo izinduna ezizawenza labo abazabefuna ukuthi bakhulume ngohlelo lwabo ngasese bengeziwa ngabanye abantu. Akhona lawo malungiselelo, zonke iy'nduna zitreniwe khona lokho.
Ye, mase sikhangela njalo kulabanye abakhala ukuthi kanti manje nxa sokukhulunyiwe konke lokho kwalungiswa, kambe bazanikwa yini imali laba bantu ababulawelwa izihlobo zabo? Kanye ludaba olukhulu kakhulu lolo, nduna.
Asikwazi baba ukuthi baza nxa befunile imali lo osicelileyo ukuthi ke sibhode size ukuthi bathini. Angikholi ukuthi angaphunga ukuqalisa lolu hlelo luphunga uphelela emoyeni abantu bethu sibafuna lokho. Siyathemba ukuthi lokho abazakuthi bakufuna bazabanika. Singazake sithi ukuthi basoze banikwe kumbe bazanikwa, kodwa sinethemba elikhulu ukuthi lokho abazakuthi ukuthi bakuza kunikwa bazakuniwa. Ngoba ngaze kuphunga ukuqalisa nje uhlelo luyaphunguka yize neze.
Kulabanye sibula bathi kanti bo laba babonayo-ke alingeke labadonsa likhulume labo kwezithe phela abantu bebhodle bethi ha lapha simzwile uthi tefutefu lapho bekhuluma ngalokhu nguye umuntu ohambulalayo lo awasuke bedonsele eduze.
Nxa kuyukuthi bakhona baza kuthi napha abantu abambulalayo ngobani, sizabe sinabantu abarekhodayo abashoyo ukuthi ababhalayo yonke into eyenzakalayo ithithi ngama-rapatoni. Ngakulo muntu esigabeni othile abazakukhipha ukuthi lo nguye sibuwayo esibulala mbo esenza lokhu nalokhu, uzabona yena uhulumende ukuthi uza kuthini ngalabo bantu, ngoba kuzabe kubhaliwe ukuthi uSibanda noDube lobani ngamabizo abo ukuthi bababebulala abantu basebebona ukuthi kuza kuthiwani labo. Futhi kuyabe mele ukuthi nxa induni sebephumile abantu abasho njalo, induni ibuza ukuthi lifuna ukuthi bezwe njani labo bantu. Ingazapho ngukuthiya kusemoyeni, kuyamele bona aba abantu abaziyo ukuthi nguzibani bani wayesibulala basho ukuthi sifuna ukuthi labo bantu benziweni.
Mhm. Le ntatheli izindaba lo ziyavunyelwa yinto zingene zilalele kumbe kuyadwamanini kancane silungise lokho?
Hayi, asikaqedi ngazo zolezo ukuthi bazangena ukuthi kusiphi stage, kodwa sisezaxoxa ngakho ukuthi senze sifinalize ngakho kuba abantu bazayo befune ngxa ukuthi bazi ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Leyo yinduna umtshana Khumalo obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Abantu abanenge elizweni bathi indlala ilokhe ibhahile ikakhulu emaphandleni ngenxa yesomiso lomnotho welizwe ongamanga kuhle. Intatheli izindaba yethu Ezra Chisa Sibanda wethekelele eKezi esiqintini seMatopo lapho abantu abakhala ngokuswelakala kokudla lamanzi wasethulela lolu daba.
Izakhamizi iphose zonke esigabeni lesi zithi kazivunanga lutho lonyaka ngoba izulu kalinanga ngenxa yesigudumezi somkhathi ese-El Nino esisemhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi esigabeni lesi bathi sebethengisa izifuyo ukwenzela ukuziphilisa. Omunye ababhekane le ndlala ngumnumzana Jacob Dube ohlala eNathisa.
Sikhala ngendlala la manzi sinatha le nkomo, lawo manzi sinatha le nkomo asecishile. Sidube kakhulu amanzi, kuleka silamanzi nje, izibhorane asilazo, asilalutho, sihamba sigebha lapho echebechebeni lapho kunatha khona inkomo nalo sinatha, amanzi akhona vele aludaka kodwa akulanga indlela siyanatha kuphela.
Unkosazana Vaida Dube ngosakhulayo labantwana abathathu uhlala eMathanda Village, uthi uphila nzima labantu bakhe.
Hayi kithi lapha kunzima, impilo yangikhona inzima ngoba into eziningi asilazo, especially thina abatsha imisebenzi akula. Cela ukuncediswa kuthi nxa kungaba labantu amadoni angasinceda ukuthi senze ama-projects ukuze sikwanise ukuthi si-any living.
Emadoleni Village bathi bacela ukugejelwa izikotsho ukuze banqobe udubo lwamanzi. Umnumzana Moses Banda isakhamuzi salindawo.
Sithwele nzima kakhulu lapha esigabeni ngoba lapha engikhona mina, hhayi sithwele nzima kula manzi. Hhayi ebesikucela nje besicela ukuthi ngabe kuba leziborana neziborana indawo yethu esikiyo ayisithole zimaku indawo engcono yihla lelibona elamanzi naleli le ngale ngaphishiya ngale ngabe kuthiwa singale kwamasimo ngabe liyabona ukuthi hayi abantu bathole zima sibi
umfelokazi ugogo Evelyn Ncube oleminyaka engamathuma esithiyagalombili lanhlanu 85 ohlala yedwa etshatshani uthi umangoyo ulala eziko kanti manga lo nyaka ngoba amandla engasekho
anzake vele ndilime kahle ngehluleka khona ukulima akuzanga ke kuvele kuthini angehluleka ukulima ngenxa yokuvula
emalindi village izakhamizi zithi azilimanga ngokuswelakala kwezulu ukwenza nahlezi imimoyo uthi bancedwa izizalwane zakulindawo ezihlala e-South Africa neBotswana ezibathumela ukudla
asilimanga kuhle lokho sikhala ukuthi nje lokho siphoselwa ngabantwana babafowethu abasegoli babasiphoselayo nje le ulufele engenayo ayisithatha ngasono khetha abayachiya thina siyabhala amabizo ehambe ema-ofisini khona ngale kubuye sesikhethi sebekhitshiwe abantu thina sikhaliswa ukuthi inkinga izulu lalapha ekhezi alini amanzi besilayo lapha edamu lakomidlo kodwa sikhala ukuthi lo nyaka isibanga sakhona azaphela
umsekeli webandla elibusayo lezanu PF umnumzana Amos Dlomo uthi uhulumende uyazama ukugcina abantu lanxa kungela kudla
sisicele ngani uNkulunkulu anganethi izulu sithola amanzi ngoba le nkomo zinje so akulalutho ezivuthwe njengoba landiyazibonela ukuthi njani noma inkomo uyikhotha phansi kaboni TV ivele idobhani umzimbu weziborane noma ungalamanzi asincede ngakho uhulumende uyakuthi nxabi lapho izulu yakuna khona sizuzu ukuthi sincedakale kuziborane noma okunye amadamu amadamu la aqakathekile kakhulu ukuthi abakhona abalamandla bazame unjani balime
umnumzana Edgar Moyo ongumpatintambo ogatsha lwamandla kagetsi njalo engumeli walesi sigaba sematobo north edalele ephalamende uthi uhulumende wakhe uyazama ukusiza uzulu ngokudla
indlala ikhona amanzi ayahlupha kodwa ke kakhulu emunjini ekuholiseni abantu hhayi kukhanya kuhamba kuhle nanxa nje uhulumende ze imizamo emkhulu kakhulu eyokuthenga ukudla ukuthi abantu baphiwe ukudla emakhaya kodwa kuqakathekile njalo ukuthi silungiselele isizini le ebuyayo ukwenzela ukuthi indlela le engaziya sithola njalo singaze silime sithole esikutholileyo kumele singathengisi konke sigcine okunye eziphaleni ukumela izikhathi ezinjengazona lezi
inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingamathuma esithupha 61 million ababhekane le ndlala enkulu kuzwekazi le-Africa ezimbabwe kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukukhudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili 2 billion United States dollars ukuze kuncedwe abantu abalambayo ngiyimela isitudio 7 ngisekhezi igama lami ngeza Jesus Banda
umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ukumbe i-ARTUZ umnumzana Obert Masaraure usexotshwe umsebenzi ngohulumende lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiswa ekhokhelayo yethule impumela yophenyo lwayo oluveze ukuba sesisiwa isisindo semfundo eZimbabwe njalo bathwele nzima ababalisi elizweni inhlanganiso le ithi kumele kukhangelwe imbangela yalokhu okukhanya igoqela indlala yezikolo okwendiswa kwabantwana iholo eliphansi lababalisi lokunye okuhluphayo ukuhlaziya loludaba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli seARTUZ umnumzana Themba Kuyemoyo
usemisi umsebenzi ufuna sibuye lemuva umuntu omisa umsebenzi kupublic service uhlaliswa kuhearing kuxoxa ukuthi wena ulalokhu lalokho owakwenzayo ngixoxa la mina njengospokesperson lo president uthe vele kazanga nikezwe ichance yokubuza kumbe yokuphendula bamnikeza iphepha walivala bathi khona kwesesikunikeze khona yikho
kugwalo olukhutshwe i-ARTUZ khuluma ke ngendaba ezijiyeneyo ezigoqela ke ukuguquka komkhathi lokhu likubona kuphazamisa kanganani abantwana
nxa sikhangela ukuguquka komkhathi kulo mbandela omningi ekufundeni kwabantwana izulu eliningi indlala asiqale sikhulume ngezulu eliningi izikolo zethu zemaphandleni lapha ezikhona kulamabholoho izikolo zethu emaphandleni lapha ezikhona abantwana babesuka emakhaya kubo bahlangana lendonga bahlangana lemfula okubenza bagcine bengasayi ezikolo balahlekelwe lithuba lokufunda.
Olunye udaba olukhulunywa ngalo ludaba lwamantombazana amancane ayiwo okuthiwa yiwo achiya isikolo esasemancane abanye besendiswa. Lolu daba libona sengathi kuyini okungenziwa ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe imfundo yamankazana.
Indlela yokuluqeda inye. Imfundo njengesisekelo sombuso njoba sivele sisitsho. Umlando womuntu okumela akhokhele imfundo nxa silandele isisekelo sombuso nguhulumeni.
Ugwalo lolu ngokubona kwenu luza kwamukelwa na nguhulumende?
Sina sikumzabalazo wokulwela abantu abampo ukuthi siyayamukelwa kumbazi nasiyamukelwa. Sikukhangele kakhulu, kodwa sikukhangelayo ukuthi umbiko uyafika yini kuhulumende, ngoba siyakwazi ukuthi asozathi ukuthi sizwe nge-athuzi ukuthi te kukhona esesikubona kusenzakala ngendlela yokuthi thina sikucelisa kuthi.
Lo umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yelwela amalungelo ababalisi ARTUZ. Obesecingweni lotabo kancube we-Studio 7. Asenelisanga ukuthola umbono kahulumende njengoba imbuzo esiyithumele isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro ibingaphendulwa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Kimberly Chiatwe, umkhokheli wamapholisa avikela umongameli kwele Melika, usesukele esikhundleni kulandela ukuchothozwa lidale leCongress ngendlela ehluleka ukuvikela owayengumongameli umnumzana Donald Trump, owadutshulwa ikhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho oluzayo walimala. Umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ukhangelelwe ukuba uzahlangana kusasa lomongameli Joe Biden. Uzabe esethula umbiko wakhe edalele Congress esebonane lomnumzana lomongameli Biden. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe eziphathelane leMelika. Inyathelo elithethwe ngumongameli Joe Biden elokuthi engancintisi kukhetho lokudinga umongameli weMelika selibe lomthelela omkhulu kulomkhankaso. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns usethulela lolu daba olutolikwe yi-Studio 7. Omunye owamangaliswa linyathelo likamongameli Biden ngumnumzana John Dix olelungelo lokuvota eGeorgia.
I think a lot of people like me in the United States who are particularly maybe in the middle undecided.
Nibona engathi abantu abanjengami eMelika abangakacabangisi ukuthi bavotele liphi ibandla kumbe abafuna ukuvotela ama Democrats sisamangele njalo asikwazi ukuthi lokho kuchoni kithi.
Umnumzana Johnny Bester ohlala eAtlanta ozavota eGeorgia uthi ngabe umongameli Biden wachiya kudala lomkhankaso.
I was a little nervous about the direction of our country because of Biden being in office for such a long period of time.
Ngangingeraqiniso ngokuthi ilizwe lethu liya ngapi ngoba uBiden ngangingafuni ukumbona eqhubeka ebusa. Kodwa nxa sicabanga ngomkhankaso wakhe bese sikhangela uTrump ngubani esesilaye khathesi.
Esigabeni seOhio umsekeli webandla lamaDemocrats umnumzana Richard Freeman uthi umongameli Biden wayezanqotshwa ngumnumzana Donald Trump.
Well, I think it's a good decision. I think he didn't have a chance against Trump.
Ngibona engani isinqumo esihle lesi. Ngibona engani uBiden ubengelathuba lokunqoba uTrump. Abantu abaningi bebesola ukuthi useluphele, lami ngingomunye wabo.
Unkosikazi Kathy Lindmeyer weNebraska uthi umongameli Biden ubengasela ngqondo ezibukhali selokhe wathatha intambo zombuso.
I'm sad because I do feel that Biden did a good job.
Ngidanile ngoba ngiyalandzelela ukuba uBiden wenze umsebenzi omuhle njalo wenze lokhu ngoba efuna ukuthi ilizwe libambane, kodwa akusenzakalanga.
Esigabeni seSouth Carolina unkosikazi Mariana Hall uthi okwenziwe ngumongameli Biden akusoze kuguqule ingqondo yakhe ngokusekela umnumzana Trump.
I think it's going to be really interesting to watch the Democratic Party kind of scramble to determine who they're going to put in his place.
Uthi ubona umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris efanele ukuncintisa kulesi sikhundla.
Rooting for Kamala. Love to see a female up there, you know.
Ngisikela uKamala, ngiyathanda ukubona owesifazane ekhokhela. Ngicabanga ukuthi ukhaliphile, ukhuluma kuhle, uselungile ukuza, uselamakhono amaningi ngalo msebenzi.
Esigabeni se-Oregon, umnumzana David Strong uthi uzavotela unkosikazi Harris.
You know, it's not a given that Kamala Harris is going to be the nominee.
Uyazi ukuthi akula siqiniseko sokuthi uKamala uzakhethwa ukuthi ancindise. Nxa engakhethwanga kuza kuba lengxabano kubandla lamaDemocrats.
Unkosazana Stacey Pritt weNew York uthi kuza kuba nzima ukuthi ilunga lamaDemocrats linqobe umnomzana Trump.
Sifuna umuntu ongaluphalanga njalo ozawenelisa. Ingqe ngubani uzamnqoba uTrump? Asazi. Kungcono kodwa ngibona ngani sesilethuba.
Unkosikazi Madeleine Mills weNew York uthi isinqumo sikamongameli Biden siphuzile.
I wish that they had the Democratic Party had figured this out.
Ngifisa ukuthi ngabe ibandla lamaDemocrats la kubona kudala lokhu. Kwenzela ukuthi ungakhanyisi ukugijinywa sokuyinxabanqoza. Kodwa ngibona ngani uBiden ubeza nqotshwa nguTrump ngabe uhlalile.
Lanxa umongameli Biden esithi usekela unkosikazi Harris ukuthi athathe isikhundla sakhe kulolu khetho, isinqumo sizathathwa yiziphathamandla ama-delegates emhlanganweni we-convention yama-Democrats ngenyanga ezayo edolobheni le-Chicago. Lolu daba lilwethulelwe nguScott Stearns, intathu yezindaba ye-VOA, lalitolikelwa yi-Studio 7.
Kulaba sakhulayo abathi bafisa ukusuka eZimbabwe bayidinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe, lokunye okubabamba ngamandla abanye babo ukuba besuke elizweni. Bathi akuqedakali okwenzakala elizweni njalo balakho ukuluphala bengakaze besebenze kumbe benze okukhanyayo empilweni. Uhulumende uthi akumelanga besuke elizweni ngoba ile Zimbabwe lithuthukiswa ngabanikazi balo. Kubika uTobias Mudzingwa.
Inhlanganiso ebona ngezisebenzi emhlabeni wonke jikelele e-International Labour Organization yenza uphenyo olwaveza ukuba kulabatsha abedlula ingxenye yesigidi 600,000 abasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2020 besiyadinga imisebenzi emazweni afana lele Australia, Bilitane, Melika, Botswana, South Africa, lamanye. Lithi inani leli likhangelelwe ukuba lakhuphuka eminyakeni elandelayo ngenxa yokugugudeka komnotho eZimbabwe lokunye okukhathaza uZulu. Asebesele eZimbabwe bathi sebefisa ukusuka elizweni ngoba akukhanyi ukuba kuza kuba lenguquko okungenza besebenze. Omunye wabafisa ukusuka elizweni ngumqoqi Ncube ohlala koBulawayo.
Ngokubana khathesi eZimbabwe sisebenzele singathi thina i-hand to mouth ongasiyo nto enhle. So mina ngithi I would leave Zimbabwe.
Banengi abalesifiso esifana lesikamqoqi uSipho Dlomo osakhulayo odabuka esigodlweni senkabazwe eGweru uthi sokuseduze ukuba esuke eZimbabwe alubhekise kwamanye amazwe.
Sengihlale ngahlusisa ngakhangelisisa ukuthi iminyaka leyi ebuyayo kungabe kungaba lo tshintsho na. Ngokunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma bechiye ilizwe lakithi.
Kodwa bakhona njalo abathi bazafela eZimbabwe loba kunzima ukuphila elizweni leli. UMargaret Matsika ohlala eHarare uthi kwesinye isikhathi ungcono ukuzihlalela eZimbabwe umuntu ahlupheke labakibo hathi ukuyahawula emazweni.
ngale phandle most of ama relatives engilawo they say there is limited freedom and a lot of shifts for you to make a certain amount. So I mina mbona hani it's better ukuthi mina ngithole a source of living lapha eZimbabwe.
Umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha umnumzana Thino Machakaire uthi kabahlale eZimbabwe abatsha beziphandele impilo hatshi ukuyadubeka kwamanye amazwe.
Zimbabwe is your home. Let's build our Zimbabwe together.
Ilizwe leZimbabwe ngelenu njalo kumele lakhiwe yini? Kubuhlungu ukuthi abaningi abasakhulayo abaphinde impilo abayifunayo kwelakithi kodwa ukuya emazweni akuze kuqede indubo zabo.
Unolwazi Ncube osakhulayo ohlala kobulawayo oyimbongi owaziwa ngegama lokusoma elithi Letty the Poet njalo ocubungula indaba zabatsha uthi bazabaleka eZimbabwe abatsha uma isimo somnotho singaqhubekela phambili singaguquki.
Abantu abasakhulayo mabeqeda ikakhulu izifundo zabo abalasi isikhathi sokuthi keme ukuze ikusasa labo liqhakaze ukuze kusasa kube lamathuba amatsha ngoba babona amanye amathuba evuleka khona ngale ngaphandle kwamazwe.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo eZimbabwe zithi kule nkulungwane lenkulungwane zabatsha abasuka elizweni leli bayadinga imisebenzi kwamanye amazwe kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho nyakenye. Akulanani elibambekayo elisanda kwethulwa zinhlanganiso ezigoqela e-International Organization for Migration lezinye olumayelana labatsha ababaleka eZimbabwe besiya kwamanye amazwe. Ukukhanya bebaningi abafisa ukusuka eZimbabwe. Ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholejini leLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uthi nxa kuqathaniswa namanye amazwe eleZimbabwe kalenzi kahle kwezomnotho lezombusazwe. Ngakho ke lokhu kwenza abatsha abaningi bebaleke elizweni.
Bona lawo labasemsebenzini uyathola ukuthi imali abayiholayo iphansi kayihambelani laleyo ehola ngontanga babo abenza imisebenzi efanayo emazweni esakhelane lawo. So babe sebegcina bephuma besiyadinga imisebenzi emankampanini yalawo asemazweni angaphandle ngoba wona ibhadala imali ezwayo.
Ezinye ingcwethi zomnotho lezombusazwe zithi kukhangelelwe ukuba abatsha abaningi bazaqhubekela phambili bebaleka eZimbabwe kuze kuguqulwe ezombusazwe lezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Sakuyisikhathi ke sokuswa imbono yenu lina abalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Siyacela basakazi ke sikhuzeleni bani ke likhuze nansi into esikhula kwamthwakazi la abantu nje bephe ngokuhlukumeza abantwana ngento engekho. Studio 7 siyacela lisidlulisele impela ke likhuze ke likhuze makule ndlela sometimes elingayenza ngayo ukuthi abantu babanjwe enzani impela sithi kwazi ukuthi sisize. Siyabonga Studio 7 safenda Mangwe Plumtree okay misigaba.
Siyalibingelela abantu be Studio 7 lonke izihlobo kini lonke mahlabezulu bantu bezimpako sizuhlungu ngento yezwa umnanga kwalomgabo wakhe ukuphathilizwe lidilizele imali kusale kungasela mali. Sasinezimali emabhenki sasala sesihlupheka ngani siyizintsha ezidliwe ngamanqe njalo lezwi likaZempe kaZempe kazinuka amakhwapha. Into enzalitshela yona abantu bakithi ngiqondisa kuye la umnangako wakhetha kakhulu ama-CIO sike sabe semjeleliyane elaphane lokuzeni esetuane nerenki uthi ungakhangela emdulini so uvele egoli ungavele kuphi ungalwisi uthole igazi uthi ungakhangela ukhono wayele ntshebe ezinkulu wayezibiza yena uJesu. So siyakhala kakhulu ngento zabo kaZempe kaZempe kabazinuka amakhwapha bona bezama ukulungisela into yabantu. Ilizwe kabalikhuluma ukuthi ngelabantu hhayi kusuka khona le Plumtree usuka khona le Bed Bridge kuloko kugcwela amashona kuze kuyethu khona kuyathi sikhuluma kabi singakhulumi kabi vele indawo zonke zokuqhatshwa amashona kuphela kuze kuyefika khona le kushashi yini yena leyo nto kezi kwavala izimali zabantu akula zimali zabantu abantu bayahlupheka kuloko ukuthi izimali zisemafonini wakwayibona imali ehlala efonini ungayifakanga uthi abantu ubabize ngabazimpako ungathi bizi ngomhlobo obuthile lomthile uthi khona lokhu uzawathengisa ilizwe.
Sibonge ke abalaleli beStudio 7 abesethulele imbiko yabo khonapha. Lingakhohlwa iLive Talk lapho esixoxa ngesisindo sezemfundo sona esesisiwa Oliver Lelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.